uzamile uhulumende ukuthi babe le reaction encedileyo, yikho singabanga lesingakuthi thina yi fatality ongathi kumbe kuthiwe kube lomuntu oshonileyo kuleyana ngozi eyokudilikela okwendlu yokufundela eKhwekhwe. Sibone uhulumende esenza imizamo eminingi, sibileke ukuthi i-civil protection unit ingenele, kufakwe i-response mechanism, kufakwe surveillance mechanism. Engicabanga ukuthi izinto okwakuvele zezimele zihlale zibe khona. Uwenze kahle uhulumende ngalokho esingakuthi i-reaction, kodwa ke yona vele i-reaction imele ihlale silento okuthiwa i-disaster preparedness mechanism. La ma-surveillance asebewafaka into okumele ukuthi ngabe vele zihlala zikhona kumephu, amakhamera ebona ukuthi kwenzakalani esigabeni, kwenzakalani ezindaweni ezithile okungenzeka ukuthi kudale ingozi. So sithemba ukuthi sifundo esesibe khona esokuthi kuzame ku-surveillance monitoring ihliza hlala ikhona ukwenzela ukuthi kubonakale lapho okungenzakala khona ingozi, ukuze nxa sokuthe kwavela kumbe kwenzeka ingozi i-reaction ingaphuzi. Kodwa hayi, kuyancomeka abakuzamile imizamo abayifakileyo.
Kahle kahle singathi ngabemba imigodi ngokungekho emthethweni ababangela ingozi, kumbe kungatholakala ukuthi kuleyinye imbangela kwezemvelo.
Ye, kusigaba esinjengabokhwekhwe labokhaloma, ngenxa yokwemba imigodi ongekho emthethweni okwenziwa ngalabo gweja, yibo kukhanya njengokutsho kwama-report ngabantu abagebhayo, and sebagebha vele indawo eziningi eKhwekhwe. Saka sabona ngomunye umnyaka kuthiwa abagebhe ngaphansi kwenjanje, ukuhamba khona injanje yesitimela, sungathola ukuthi la ngaphansi komgwaqo nje sebagebha phela. Bona abalandaba ogweja ngumuntu othi angabona ukuthiwa kule golide la uyangena la ngaphansi kwendlu yakho nje asangangena, abalandaba as long ukuthi kuyibona bezathola imali. Yingozi eyenziwa ngabantu ogweja, okumele ukuthi alubana kulwa lomthetho, kuyaqiniswa i-law enforcement, ngoba indlela abagebha ngayo bagebha ngendlela engekho emthethweni. So kufukule ikho mbona khona ukuthi uhulumende kusuke kwaba lobugxamu obokuthi bekumele ukuthi ngabe amapholisa abamisa kudala laba bantu ababemba endaweni elezakhiwo, ngoba akumelanga ukuthi ngabe bayemba khonapho. Kodwa ke ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi umthetho uyasuka weyekethiswe, asesibona sokuvela ingozi nanku, futhi ugcina ungasakwazi lanxa uhamba egangeni ukuthi uyahamba kumbuthi utumile uzo sokudilikela la udilikele, ngoba sebembe bayemba ngaphansi lapha bachiya konakele.
Kungenziwani ukwenqabela ingozi efana lale ukusasa?
Ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amagorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni, yikho esingenqabela khona. Then lakhonokho abakufakileyo kube lama-surveillance, kubonakale lapho kwenzakala khona imisebenzi engekho emthethweni enjengeyokwemba endaweni ezingekho emthethweni ngaphansi kwezakhiwo, into ezinjengazana lezo. So kuqiniswe nje umthetho ukuze kungaphindi kube labanye lezinye lenye indlu etholakala isidilikela aba okorogweja begebhe ngaphansi kwayo.